Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC iyahlangana ngemizamo yokulungisisa ingxaki ezisebandleni.
Abanye abantu bazabona ngathi uyehluleka ngenzini, kodwa iningi labona babatsho njalo yiba behluleka kakhulu ngoba ilizwe lelasilo likachamisa yedwa.
Abanye baqhubeka besola isicoco esaphiwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube okuthiwa nguye umphathintambo wezwekazi le-Afrika olenhlelo ezithuthukisa ilizwe.
Kodwa uzakhumbula futhi ukuthi upresident uke wanginika izicoco zakhe ekhangela ikhabhinethi yakhe kanye ikanga ubaba uNcube unike ubaba uMasuka or agriculture.
Sile ngxoxo lowasebenza kwinkampani yeDunlop umnumzana Veke Ngoma osephila ngokuzisebenza.
Hayi, simo somnotho siyabheda kakhulu, siyabheda. Akula lutho lohambayo, abantu they are just on the streets. Akula ma-jobs, i-service delivery is so poor.
Zonke lezi ndaba lezinye lize zizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla le-CCC ibikwa ibihlangene eHarare ngemizamo yokulungisisa ingxaki ezisebandleni. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi kuphumeni emhlanganweni lo, abazi ngokwenzakalayo kuleli bandla bathi indaba yokuxotshwa kwamalunga edalele ePhalamende, Senate kunye lawe Council ngumnumzana Sengezo Chabangu bekuludaba olusemqoka. Sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana ukuze sizwe ukuhlaziya lolu daba. Sixoxe lo mnumzana Mthandeko Zinti Mkandla olilunga lebandla le-CCC kodwa njalo ehlaziya ezombusazwe ezimele.
Ngombono wami, nxa isimo sesinje sesisedlula ingabe yiphi inhlanganiso eyabe izimele yodwa, ingaba libandla lezombusazwe, ngaba zinhlanganiso ezizimele zodwa, inhlanganiso zezifundi lezisebenzi lamagqwetha lalaba abamela amalungelo abantu, nxa lizimele lodwa lelo bandla meleyo nhlanganiso, ngibona ngathi kulutshwana okungaphuma. Umbono wami uthi nxa isimo sesinje sekufuneka ukusebenzelana ndawonye kwabantu bonke abeZimbabwe, ngobana ukukhangelela inhlanganiso eyodwa ukuthi ingakubamba ikwenelise lokhu angiboni. Kufuneka uZulu wonke, isizwe sonke sihlanganise amakhanda ngenye indlela. Ngathi mina kufuneka ungathiwa i-Great Convention, be-Great Indaba eza bizwa ihlanganise bonke labo abantu abayizizalwane zeZimbabwe ukwenzela ukuthi babone ukuthi bangaphuma lacebo bani. Ngoba nxa abantu besukuma besima ngezinyawo akula hulumende ongabehlula, ngoba labo abanye phakathi khona ngale uhulumende lakulibandla elibusayo ngiliqiniso abakuthakazaleli khona okwenzakalayo. Ngokubana isizwe simila kulanqubela phambili, akulantuthuko akulani, okukhona zingxabano zokusa kwamalanga. Ngakho mbone ngathi kufuneka ke umhlangano ozagoqela bonke abantu baphumele ezinqumo lezisombululo kungakachitheki igazi, ngoba kungaqhubeka kunje igazi lizachitheka.
Bakhona asebesola umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa besithi unguntando kayiphikiswa njalo uyehluleka ukuthi akhokhele.
kuvele kunjalo nxa unguwe obukhanya uphuma phambili kwabaningi abantu bekhangelele kuwe lenhlanganiso yakho ukuthi nguwe ongabenzela ngcono abantu basuke bagajelwe imizwa yabo bangahluzisisi le ndaba ukuthi uhamba kanjani yebo kambe nxa umnumzana Chamisa engumkhokheli webandla elikhulu elingange-CCC abanye abantu bazabona engathi uyehluleka ngenzini kodwa iningi labona ababatsho njalo yibo abehluleka kakhulu ngoba ilizwe lelasilo likachamisa yedwa bona benzani endaweni zabo abantu bahlukunyezwa ukusa kwamalanga endaweni laba abahlezi khona lo chamisa loko engekho manje bathi uchamisa enzeni nxa bona bengamxhasi kabamtshele ngiyamazi mina ngumuntu engathi nxa umsondelela lingakhulumisana limbonise lapho kungathi kuceka khona kodwa eqinisweni ukuthi yona leyo into okhangelela umuntu oyedwa ukuthi nguye ongakhulula abantu kayilunganga abantu kumele bazilungise bona bodwa baziqoqe endaweni zabo balungise udubo labo kuqala laba abahlezi khona uyafica umuntu lapha ngaphansi ugijima ukhomba umunwe khonale eHarare yena wenzeni yebo bathi unguntando kayiphikiswa abanye ngoba vele ungaza kube umkhokheli uswela abakufaka amabala engwe lanxa kwesinye isikhathi kuyabe kuswelakala ukuthi enze ngaleyo ndlela ngoba phela abantu kwesinye isikhathi nxa ungabakhalimelanga ungenzanga ngenye indlela ungabalesandla esithize bayayekethisa nanku khathesi abantu baphakathi kwengxaki ingxaki zona zonke lezi ezikhona kaziqondani lo Nelson Chamisa yedwa ziqondana lathi sonke
Hallo ke ngumnomzana Thandeko Zintimkandla ilunga lebandla lesi-CCC kodwa lapha ubekhuluma ezimele ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda Abanye baqhubeka besola isicoco esaphiwa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube okuthiwa nguye umphathi ntambo wezwekazi le-Africa olenhlelo ezithuthukisa ilizwe. Uncube uphiwe lesi sicoco esithiwa Best African Finance Minister of the Year yinhlanganiso ethiwa Reputation Poll International embuthanweni owenzelwe kweleBhilitane. Iningi lisole lesi sicoco lisithi kuyadanisa ukwenziwe yinhlanganiso le ngoba uncube kenza imsebenzi omangalisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera.
Manene siqale sithi amhlophe sibili ukuba buncube ngokuthola isicoco lesi. Ngokubona kwami okuzamangalisa abantu abaningi ukuthi i-economy yeZimbabwe ungayikhangela ayisiyo economy esingathi iyahamba ngendlela esikhangelele ngayo. Njalo uzabona ukuthi engxenye abantu nxa sikhangela thina siyabona ukuthi kulento eziningi ezikhona ezihluphayo lapha kuyi-economy. So singazi ukuthi labo abanika ama-awards kumbe izicoco lezi bekhangelana.
Manje ngokubona kwakho isicoco lesi asiphiweyo asifanelanga na ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abanye abaphathi ntambo bezemali asebeke basebenza bengatholi izicoco ezifanayo. Ungathini wena ngalokho?
Ungakhumbula uza nanzelela ukuthi ubaba uGideon Gono uke wathola isicoco esinjengalesi ngabo 2007-2008 uba ngo-Best Reserve Bank Governor njani njani. So uzabona ukuthi izicoco lezi akazi ukuthi zitsho lutho yini kumbe baye bekhangelani ukuthi babuye lezicoco lezi ngoba uzabona ukuthi ikakhulu nxa sikhangela lapha eZimbabwe nxa sikhangela ukuthi umkhonomi uhamba njalo kule mbuzo eminingi kakhulu okumele siyiphendule ukuthi aloba angumuntu weZimbabwe abenika i-award leyo bekuzaba nzima ukuthi anike umphathi ntambo wezemali. Kodwa uzakhumbula futhi ukuthi upresident uke wanika izicoco zakhe ekhangela ikhabhinethi yakhe kani ikanga ubaba uNcube unike ubaba uMasuka owe-agriculture.
Umnimzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseHarare. Silengqoqo lomnumzana Beke Ngoma owayesebenza kwenkampani eyayilungisa amathaya ezimota eDunlop Private Limited osebhudula ezitaladeni kobulawayo lapho asekumsebenzi wokuhamba esiyathengela abantu impahla etshiyeneyo kwele South Africa ephenduka layo elizweni. UNgoma uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ukuze sizwe okunengi.
Hayi simo somnotho siyabhedha kakhulu, siyabhedha. Akula lutho lohamba, abantu they are just on the streets. Akula ma jobs, i-service delivery so poor. Ziningi izinto vele zingahambiyo. Ama-cities mina mbesi kobulawayo. I-city ingcolile, kungcolile kakhulu. Sekubo 5 avenue ngale. Sokugcwele kakhulu ama-street vendors labo 6 avenue. Bangoparetela phakathi kwemigwaqo vele is now in ISO. No longer the city that we grew up see ibabazwa ngokuba smarti wa kunzima sebenza.
Yes, singathi wena manje wenzani empilweni okwamanje Ngoma?
Mina lami I'm just in the streets doing a brokering between Zim and South Africa. I quit my job, the official job I was doing in treasury for a company Dunlop that later closed. Currently I'm in the streets. Ngiyazenzela nje ngiziphandela here, particularly doing South African markets, supplying abantu whatever they need in South Africa.
Ubanikani abantu ubathengiselayo?
Ngibaphayi ukuthi nxa befuna ukuthenga izinto eSouth Africa, befuna ukuthengela impahla eSouth Africa, siyahamba siyebathengela, sesibacharja nje i-transport. If i-transport ukuthi izinto zithengisa, particularly even the industry, London, General, ama-Changani Park, etc. nje konke ngathi okuyabe kutholakala e-Joburg kufunwa ngabantu, siyabaphathela.
Akusitshele siwile umzekeliso ukuthi uthenga lokhu lalokhu uthwele.
Mina basically ngingathi angithengi izothengiso. Like i-customer iyatsho ukuthi ngifuna lokhu e-Joburg kule company. Let's say umbe i-mining equipment, engathi ngile company lana then senikeza imali yakhe ngimthengele. Ngimthathe i-transport sengimdelivere. Basically ngabantu abayenza njalo. We don't retail or something like that.
Kodwa kuyadlisa yini Ngoma khonokho?
Njengoba nje vele kungaba lolutho like abantu ogayela khona ukuthi ongani yikho okuncedayo. Wonke umuntu ugcine esefladile waya kwi-same ndawo. So sokusiba yikhona lokuthi ungaba le-lucky maybe ube le 1 or 2 ama-customer yikho okusurvivisayo. But otherwise hayi kunzima. Ekuqaleni kwaku-right sibili kathi sayi sokuyibusobola lapho because wonke umuntu sesiyakhona lapho. Qualified or non-qualified personnel sebengodriver sebesenza zona lezi izinto.
Ye, ma sebekubhadala wena bakubhadala ngamarandi, amadola kumbe ngeZimbabwe dollar?
Irandi le-US dollar kuphela ngerethi eyabe ikhona. Hayi iZimbabwe dollar vele hayi ngathi liya exista nje on paper. But otherwise hayi nxa uvele u-cross border trading alikuncedisi kangako.
Alo ke ngumnumzana Beke Ngoma ohlala edolobheni lakobulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sibingelele emsakazweni kaStudio 7, umsakazi ongathatha ihlangothi. Ye, hayi sibazwile abantu bezane ukuthi kuthiwa sebewinile isihlalo se-iParliament lana sokungeyabo, sebezigiqela nje, sebezitshajile kuyimthetho kwabo kubolileyo konke nje, sebephonga ukubhasisa. Hhayi kodwa kuzabaphelela minye iminyaka, kuzabaphelela. USmith laye akula muntu wayekwazi ukuthi amakhiwa azafa aphuma embusweni, but kwafika isikhathi ukuthi njani aphume. Labo labo abantu bezane PF kuzafika isikhathi ukuthi njani bephume. Engakusho lapha nokuthi abantu bezemayo kumele bephume baphakame lapha ngoba iZANU-PF ngevoti ivela isozi iphume embusweni kaba phakame bezilwela abantu bezimbabwe njengalokho kwayezwa ngabantu ngabantu bakudala besilwa lesikhathi samakhiwa besilwa baphakama bazilwela bathi incindi ezolwela lesilindzo amakhiwa sokwanele baphakama bazilula abantu so lati sizizalo zezimbabwe kasibambaneni njani sithi sikhulu lokuncindi ezolwela iZANU-PF lolu siyabona
ebasakazi basitudio 7 sanibona ngihlala odabeni ngachitha isikhathi ye ku-WC indaba yamakhodi ikhohlwa nini ngayo ikhodi yaseZimbabwe vele angeke liyiwine since sikwazi ukuthi amakhodi aseZimbabwe akhokhelwa iZANU-PF yonke into lapha neZimbabwe ikhokhela iZANU-PF amapolisa amasosha amakhodi konke iZANU-PF kusezandleni zeZANU-PF so vele yonke into eagainst iZANU-PF angeke lize liyiwine ekhodi so khohlwa nini ngamakhodi osokusele nje ukuthi yenza nini ukuthi eParliament nakhona sokwedlule ngoba iZANU-PF so siyayithola vele i-2/3 majority kushota abantu abangu-3 ukuthi ithole i-2/3 majority so asikho isidingo sokuthi kuhlale eParliament ngoba vele kuyabofala ukuthi eParliament nje liziphambasa kwalandela izayenza iZANU-PF izabe izenze imathanda so sokusele ukuthi iphuma nini eParliament ikhohlwe ngeParliament iZANU-PF liyeke i-run it way irana ngakhona li-strategize libone ukuthi kungenziwa njani for ukuthi ilizwe liye phambili ngoba siyakwazi ukuthi vele lo mbuso lo awuyindawo lokho siyakwazi ukuthi awuyindawo kusala yibona bota bazojikela nabo bota khona lapha naphaka ngoba abayi akuyindawo vele esicike kugcineni siyakwazi ukuthi it 5 years angeke iziphele kwabona bota bengajikela na so yekelani bazilwele bota phakathi lingabi involved kiwo libachiye beyekele bayekele beyenza into yabo beyiphambili njengoba vele bayiqalile bayekele beyiqedelele kodwa kusalayo i 5 years ayipheli bengalwanga bona bota yabo
njani 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 kuhle waphila kodwa bazo siphilile lento abahle siphilile hayi lokho asifundise ngomnaka kwa next time akuvotwa lapha sivotele nabantu bakithi emathebelekeni basekele ndaba abantu yiyo nto into ezasifaka endleleni yokukhanya uma singashiyana lala abantu sivotela abantu bakithi sizenzele okwethu ngoba ma sivotela la abantu abantu bevotela abantu bempumalanga la bathatha imali bayisa khona noma inansi ihulumele ukuze nokhona lo umkhokelwa ngumntu amse uthula itwe nganakeko noma ukhona noma kekwa kwazakala sokhuluma abantu nje yena uthula utedume ebusedlile nemali bamnika imali ngiyazi kukhona nje abazamsola manti mebusenika imali abantu bakithi vele bathanda ukukhulumela eceleni ngokukhuluma amashona abathanda kakhulu hayi abahlukana lezinto asifakele umuntu wekundebeleni wakithi manje yonke into akukhansela yonke into okuprivate sikhethele umuntu wakithi
lenjani mahlabe ezulu lo studio 7 ya hayi ndilami engeliletha wami umbono la hayi ekhaya laphana utshintsho olunzima sozelibe khona lapha ngoba abantu kathesi sebeconcentrate-a kujabanga abaconcentrate ekuthini ama-elections atshontshwa bakhona sicetha kujabanga so into ekhona laphana kuphela yokuthi abantu bangena endleleni kuphela batshengisele ukuthi hayi lokho okunye asikufuni kuphela ngaphandle kwalokho akula into engenzakala kuyahlala kunjalo leke sikhala kuphela
amavuko umsakazi ngiyavuka la nami ke ngiphosa amabili amathathu nje lwezethu zingabalwa zilahle eceleni ye hayi okwenzakala eZimbabwe akusafuni umkhuleko akusafuni maphepha akusafuni xa akusafuni x akusafuni coach lokho vele sofuna plan b kunini kwavotwa hambe shala kuthi abantu abanjani angasifundanga sho basangafundanga sihle ukucabanga nje into elula nga into esimple nje kumsomnye kwenziweni abantu beZimbabwe sizithutha shame hayi so base sifuna ukuthi 2021 indozi nje so kuyaphi nokuba the same thing futhi hayi akufana nokuphele lokho manje
Studio 7 njani basakazi labalaleli ye indaba kaChabangu leyi ke kutsho ukuthi bangangeli ukuyikhangelisisa kuhle isazobhidliza i-CCC izayiqeda nya ngoba lo umuntu ozibiza ke ngosengezo Chabangu amahunga abevele sitsho ukuthi umuntu akamnangagwa owasebenzisa isibongo sikanina ye hayi usazobhidliza ngoba lapho usebenzela uyise siyabona
Studio 7 njani hayi okungaphiliyo kuyahlola okwakithi tohambe kakhulu kodwa ke kuzaphela ngabona iZANU-PF ithathile izwi silenze iplazi lalo amakhothi asevule ubusuku yayikhothi eZimbabwe isivule ubusuku ngokuthethwa amacala bazenzela nje sebezenzela umathanda kodwa ke hayi sokuzalunga abadala batho kungapheli kuyahlola ayikho yaphapha yangahlali lapho kuyaqhuma khona le ntambo abayibambileyo bazobaleka belitshiyelo liyanilisa yabonga ngumasinga ngobulawayo iphumule emadokini
seven linjani hayi ngancenga babawo hayi sokuyazi usomandla ngathi eZimbabwe ngalikhensa leizanu but bawinile isono lesi ikuthi la mabhayi election evele evela nga ngathi wena lugijima uyi-1 uyabowine kubani shem ngezanu bantu shem hayi kunzima lokho
studio seven livuka njani ufela iqinisa lokhulumayo uyabona into eyenziwa yizanu le into eyenziwa yizanu noshabangwe ifana ne-rape ayihlukananga ne-rape qatha ifana nayo i-rape exactly into eyenziwa okuthi beyebusa abantu ngenkani abantu bengabafuni kuyifana nokuthi uyilala nomfazi ngenkani umfazi engakufuni ngempela le nto ezanu hayi seyibarephile abantu beZimbabwe ibaqedile nge-rape angazi ukuthi bona abantu bakhona abanawo unembeza abanakho ukuzibuza ukuthi kodwa abantu sabaphatha ngale ndlela bengasifuni uhlale impela orulale nomfazi impela engakufuni lo mfazi wena ngoba unamandla ukuthi ungalala naye umbambe ngamandla uzulale naye kodwa engakufuni wena oyindoda uyabe ungananembeza uyabe ungazizwa kanjani ukuthi lana into engiyenzayo irongo le into engiyenza phezu kwalowo muntu irongo ngoba uyamrepa hayi bantu bezanu angazi noma uNkulunkulu ukuphekela iqhawukele ngoba le into liyenza ebantwini ibuhlungu abantwana beZimbabwe bagcwele umhlaba wonke abantwana beZimbabwe bahamba amazwe wonke bebalekela nina bantu bezanu ngapho nibhizi niyarepha ngapha nibhizi liyabulala ngapha nibhizi niyezani kodwa abantwana beZimbabwe behlupheka kangaka kuwukuthi kudla nina manje senibiza amachina agcwala lapho laba ngamanye ama-rapist nyawo futhi azorepha abantu baseZimbabwe phela lokhu okwenziwa ngamachina akuhlukananga nani okwenziwa yini bantu bezanu ukusebenzisa abantu bengabaholeli ukusebenzisa imanje kugcwala iy'ntuli lapho
salibonani basakazi be-studio 7 yalibingelela labalaleli hayi siyabonga laphana umfowethu umantsheza yena ukhuluma iqiniso nxa ibeke uyazwakala ukuthi yena vele kasomuntu olomhawu soze uthole egcekana lo chamisa abanye abeza bethu uchamisa kwakumele ukuthi ngesikhathi ebona ukuthi kuyenzakala ku-MDC ku-TCCC angakuvumeli izanu PF yakwenza thina isichithele i-MDC isile constitution eyaziwa ngumthetho but bavuma ngenxa yokuthi yona yabivele ifuna 230 khangelanini lamanje ikhoti ingazithi no ibhalele uspeaker incwadi no manini ku-recola indaba lezi zeziphele ekhoti kodwa uspeaker uyarejecta into evele ekhoti abese barecola futhi libone futhi lakathesi futhi ikhoti ithe ithonisa yathi bona barecola ngichaba ngabavunyela ukukontesta ama-council angene njani ngoba barecola ngichabanga kumele libe le mbuzo khona lapho lekele ukuhlala ligceke uchamisa likhuluma imibono e-right izanu PF vele yehlula sibulawe lizihlobo thina kuyini esakwenzayo kuyini elikhangelela ukuthi uchamisa akwenze okwehlula thina amandebeli ilokho eshaya sithi hey leadership iweek linalenzani lanamhla sikho late phakamelanini izanu PF yabulala izihlobo zethu ayizayibulala izinja ayibulala abantu lekele uchonala ligceke uchamisa iZimbabwe sifuna amaZimbabwe ebambane sukume ephakame elwe that's why thina sifuna ama-MPs ethu ephume wonke ephalamende asale uchabanga lezanu ngoba lapha kuliwa lama MPs ngoba nxa kungumthetho bungamelanga amakhansile engene so kuliwa lama MPs kayisali izanu izibonela yona ukwenzela ukuthi kulungiswe ilizwe leZimbabwe izanu PF iyodwa ephalamende ngoba singabe silokhe sichaza yabe lokhu iqhubeka senza ukuthi le mathesi passport phela uMP wethu emavuko ukuthi wadla uScott sokulicala sokumele ayibhikele ukuthi wadlelana uScott so kona apho lifuna thina senzeni ama quota captured uchaba ngusebenzisa iconstitution yeMDC kuCCC la kubona ngapi ngokuthi umuntu weCCC uyathatha iconstitution yeCCC ayisebenza kuzalo umsebenzi lokho elisola kuphela sukumana nani liyenze sibonthina lingenzani
Siyabonga abalaleli bethu. Okwamanje abalandeli bezomculo baqhubeka besehlisa izimathonsi kulandela ukubhubha komhlabeleli uZahara obeliminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lanhlanu. Ngesizwe okunenge ngalolu daba kuEzra Chisa Sibanda.
Zahara bamazi ngabalele ukuthi uzelwe ngubulelwa ngkutukana ezelwe khona ngale East London obusothwa igqibeha kwamanje le
ubo Port Elizabeth e South Africa le intombazana ke besile 36 years yokuzalwa njalo ke iqale ukucula ngo 2011 intombazana ekhule izama ukucula kodwa sehluleke yazi yabona ke ngu DJ uSibulo nalondoda uthiwa nguNciza abe TS Records abaye babamthathayo bazibaye khona ePort Elizabeth bezile minyaka eyi-24 elokhu ezama ungakhangela le ngoma ke yakhulu lokhu engizama ucula kodwa usehlula wase siya icindezela ke idlade lakhe leli alibiza ukuthi Loliwe eladuma into ongazake ibonakale ngalalela nje iculo lakhe liyatsho likhuluma nangembali yakhe yikho abaqale khona kwezomculo ke ungakhohlwa ukuthi bese ama-album amahlanu Loliwe uphendula iyahluba kakhulu leyazi phendula phendula u country girl ye ingoma ehlupe kakhulu lomgodi uthi ke wasesichiya ke kade sesirekodi album ethi Nqaba Yami arekodi umnyaka 2021 uzara ebecula umculo esingathi international umculo esingathi afro soul afro pop abafunayo ukuthi bawazi ebengumuntu olokwakha kwenza engalandela ukuthi abanye baculane njalo ke umculo wakhe ubuthazelelwa ngabantu abaningi njalo umazi ukuthi behlale efika siyacula eZimbabwe siyacula eBrithani siyacula kuAustralia ecula yonke indawo amanye amazwe eAfrica njengaboZambia umculo wakhe ubuthakazelwa ngabantu ke abadala labatsha nakade siyathakazelwa ngabadala labatsha emchatweni imculo wakhe ke njalo akhathaza ialbum yakhe le ngichoyo ungakhala ukuthi ithengise okunganana lokungizilo ama double platinum kutophendula bachake ama triple platinum ingoma ke ayecula ngokwenzakala emphakathini ecula esithi okwaziwa kumbokwenziwa nguZulu wayengaculi nje ingoma ukuthi kodwa ke kwakulomlayezo omkhulu njalo ingoma zakhe ezinye zothando wakhona ingoma yedlulu ayichake lo George Mnetsi liyana ingoma yaziyo ke iyakhathaza kakhulu ke ingoma ke abaningi abantu bayithakazela kakhulu ihluphile ke lengoma bengirongo zikhona ingoma ihluphile kakhulu yiko ke ukuthi silahlekelwe kakhulu ke ahluphile kakhulu kodwa yahlupha kakhulu engikwazi ukuthi yakhathaza yeleke ethu uloliwe lale uphendula yacula yahlupha kakhulu ebengumuntu unxa esiyacindezela oqala kahlale phansi ahlaziye hayi bengabonga uhlala ke ngocindezela ngwakhangela uqase ngo-2011 kodwa uzowashona ngo-2023 elama albums amahlanu kuphela abaye benze indlalade ngonyaka ngonyaka kodwa kuzakala ebengakwenzi lokhu ingoma kakhulu iyakhathazayo engingayitsho ke yilanet incwadi encane lapha hlabelele uGeorge Mnetsi khona le ngoma ikhathazile lapha le ngoma oleshone khona la yena le uloli ngokwayo lophendula phendula ngabantu abathande kakhulu ke silahlekelwe Africa yonke ilahlekelwe badabukile abantu badabukile abalandeli bakhe badabukile abantu abathanda ezomculo ke emhlabeni nonke jikelele Chris
lala ngokuthula Ntombendala Zahara. Hayi, isihlelo lwethu lufike ke emaphethelweni ngodaba luka Zahara. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gandela.